Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba siyadibana njalo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 27 Ncwabakazi 2020 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni phose bonke bengabe Harare. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni i-civil war hathi umbhuqazwe.
Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into.
Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Zamara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa.
Kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ube ngumuntu ewesemncinya.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisikhombisa lachiya kalolunye. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamachumi amahlanu lanhlanu 55. Abahlanu ababanjwe leli gcikwane izolo ngabavele kwele Botswana kuthi abalichumilane ngabavele kwele South Africa. Ikanti abangamachumi amathathu lane ngabathelelwe leli gcikwane elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni i-civil war. Njalo usesithi waphosisa ngoba lesi sehlakalo sasingumbhuqazwe. Ngesikhathi lesi kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ababengelacala njalo bengahlomanga ezigabeni ze-Midlands le-Matabeleland. Ilizwe lisanda thola uzibuse. Embikweni awethule izolo umnumzana Monzora uthe akuchoyo kwakuyikuthelela kwelimi njalo uyazisola ngakho. Lokhu kwenzakala umphathi ntambo kahulumende ubona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa esanda ethesa uBishop Andrew Ndlovu lamanye amabishop esonto yeRoma esithi basebenzise ubundebele njalo amandebele bangabantu abazibona bengcono. Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT uthi bakhulumisane laye umnumzana Monzora ngalolu daba njalo uthi ibandla lakhe liyakhathazeka ngokutshona kukamnumzana Patson Zamara. Kesizwe umnumzana Phugeni exoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le esibiza sithi economic ground isaqhubeka. Le marginalization ku-ground isaqhubeka kuze kube namhlanje. IMatabeleland iso sodwa isigaba ofika khona uthole ukuthi akunepoyisa elingakwazi nokukhuluma ulimi lwasesigabeni. Kufana namanesi kuyafana, uye nasezikolweni kuyafana, uye ema-ofisini kahulumende kuyafana, uye kuma-mines, uye kuwonke amathuba nje avulekayo la eMatabeleland. Akula bantu eMatabeleland abanawo, kusukela nda abantu basuka kwezinye izigaba babuye bezofakwa la. So hayi, indaba ye-ground isaqhubeka sisayilwisa njengebandla ukuthi hayi ake abantu baphathwe ngokulinganayo. Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into ngokuthi nalaba ababe bekhuluma bethu bakhuluma abancedisana lathi bese besuka bakhulume nento ezithenje ukuba seceleni. Siboneke incwadi sethe uyaxolisa ke, kodwa ngikhulumile nami naye ekuseni hayi washo ukuthi hayi kube liphutha ukuthi athi that war yesiyenza ukuthi abantu babone ukuthi uthi kwakuyisivuwo.
Lingathi imizamo kahulumende iyasuthisa yini eyokulungisa udaba lwe-Gugu Round? Sikhangela ukuthi usanda ukuhlangana le Matabeleland Collective njalo kule nhlanganiso ye-NPRC.
Amabhishophu e-Catholic abhale incwadi ebhalela uhulumente, akhuluma into eziningi kuleyo ncwadi. Basebekhuluma indaba ye-Gugu Round ukuthi hayi ake nilungise la. Wenzani uhulumende wethu? Wajika wababuka bonke amabhimi, ngicabanga yi-7 or so, aseyaprofayila-ke asebona ukuthi o nangundlovu, nangumuntu wesintwini la. Bamkhupha yena yedwa, bamisa le eceleni, bamu-attacka, bamu-attacka, bathi into leyo ikhulumayo petty tribalism, petty regionalism, okuyi-agenda ongela ncedo nje. Sethuka sathi hawu, kanti uhulumende wethu uthi into le yinto engelancedo njengaleyo ndlela. Kodwa le ikhomishini le ephethwe ngubabunari hayi iyazama yona. Ake nisiyinikeni ithuba bakithi. Kuningi okungalungiswa kuyo kodwa iyazama. Nayo iMatabeleland Collective khonoko okuncane yeba ekwazi ukusimela sonke, ngoba ubonele ithi yenza iprogram ye-weekend. Ama-victims amaningi ebengakwazi aze setshelwa nje ukuthi asebevumelane lokhu nalokhu nalokhu. Bonile ngento yesidimeni e-South Africa le. Bonke ama-victims wawuzikhethela nje ummeli, udinga ummeli, kwamelwa nje indaba yakhona yaphuma yabangcono.
Ibandla lakho lethule umbiko wenduduzo ngokutshona kukaNumzana Dzamara. Lithini ngakho?
Kube buhlungu ngoDzamara bakithi. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi umfo wabe senza i-demonstration yakhe liyana besihamba sibe nokumsupporta. Wase umfo wabo uyanyamalala, kwaba nenkulumo yokuthi uthethwe nguhulumende kuze kube nanamhlanje angaziwa ukuthi ukuphi. Simgcine thina esifeni sikamama kaChamisa, yikho simgcine khona. Sambona nje sesisukile laphana saxoxa. Ijahe elihle mani, ijahe belile sifiso sokulwela ilizwe lakhe. Sibuhlungu ilizwe lilahlekelwe, nemuli yakubo ilahlekelwe.
Ibandla lakho wonke umuntu nje olwela ilungelo loluntu liyamnaza.
Iqiniso into okumele ngakakhulunywa ngayo iMatabeleland Lives Matter, ngoba sinawo ubufakazi bokuthi abantu beMatabeleland bathagethwa yigovernment ukuthi ngabantu beMatabeleland babulawa over 20,000 people. So laba bantu ba-oppressed, ba-marginalized. Ma ungathi Matabeleland Lives Matter, yebo kuyabe kuneqiniso lapho. Kodwa nje ukuthi kuthiwe Zimbabwean Lives Matter as if i-government ithagethe amaZimbabweni zonke, hhayi ayisoqiniso. Abantu abathagethwa yi-government yakulelizwe ngabantu beMatabeleland.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Dzamara uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. Umnumzana Dzamara ube ngumne wabo wentathelizindaba eyathunjwa yanyamalala kokuphela eminyakeni emihlanu esanda kwedlula. Umnumzana Itayi Dzamara. UPatson ubulewe ngumkhakha wemvukuzane ohlasela amathumbu ofana lalo wathatha umnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela ibandla le-MDC. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. UDzamara ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu, kutsho abanengi. Ubekhokhela umkhankaso wokuthi uhulumende kumele akhulume ukuthi umfowabo uyitayi wadliwa yini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wogqwatsha lwabasakhulayo webandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngikhuluma ngilapho-ke esihlanganele khona ukukhala-ke
Dokotela uPerson Dlamini obe nguye ke obe uyi-activist elikwaziyo sasebenzela kakhulu ke ukhipha i-African Square lapho ke besibizela ke ukuthi uhulumende esizasise ngokuthi uyitaye Dlamini wayangaphi njalo besebenza layo kubandla le-Movement for Democratic Change ku-National Executive. So silahlekelwe kakhulu thina njengebandla le-MDC kodwa ke njengabatsha beleZimbabwe silahlekelwe futhi njengoba uDlamini wayengumuntu wazi ukukhulumisa labantu abasitshiyetshiyeneyo ke even uma sikhangela ke kulaba ke abasemabandleni aphikisanayo ke kwezepolitiki kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu ewesemncinya.
UPatson ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kundaba zokulwela amalungelo oluntu lokukhankasela umbuso okhululekileyo. Ube ehlala ekhala ngokuthi uhulumende kumele atshe ukuthi umfo wabo uItayi wadliwa kuyini. Uzwa njani ngokuthi usetshonile engakatholi impendulo ngokwadla umfo wabo?
Kuhlungu ukuthi uPerson Dlamini uthiye imbuzo esilayo ngoItayi Dlamini ngoba umbuzo esilayo ukuthi uDlamini ubulewe yini. Ye kunjalo ukuthi ubulewe colon cancer kodwa ke kuyatshengisela ukubana uDlamini ngombono wethu kule nto eyenzakala kuye ukuze ekuthiwa usebanjwe icancer ngoba kuhlalanga isikhathi uDlamini besebenza layo ebonakale segula. Kuyitshiya imbuzo ezinhliziyweni lengqondweni zethu njengoba sile mbuzo namhlanje ngokubana uyita Dlamini wayangaphi. UDlamini usizwisa ubuhlungu njengabathi ukubana usitshele omunye umbuzo phezu kombuzo. Sasibuza ukuthi uyitaye Dlamini ungaphi, sesizibuza ukuthi uPerson Dlamini ubulewe yini. Kunzima kithi kodwa hhayi kuyasinika ukubana njengoba i-last tweet yakho yasitshela ngokubana hhayi asiqhubekeleni phambili ukuze ilizwe leZimbabwe likhululwe ngenxa yokuthi kulabantu abadla abanye abantu kwele Zimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba unobhala jikelele wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo likahulumende lokwalisa uZulu ole EcoCash ukuthi asebenzise imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola kuleli i-$5,000 ngelanga kuzaphazamisa abantu abaningi ikakhulu abalimi. Abanye abalimi babikwa sebeqalisile ukuthenga imvundiso lenhlanyelo belungiselela ukulima. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe yilo elalaya iConnect ukuthi ithathe leli nyathelo njalo imise bonke abaqhuba umsebenzi wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini beyimele ama-mobile money agents. Lisithi yindlela yokuzama ukuqeda udaba lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha. Ngamanye amazwi, umuntu ole EcoCash kasenelisi ukuthenga impahla ezedlula $5,000 ngelanga. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uqhume ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Intengo yalapha eZimbabwe iyakhwela mihla lamalanga. Siyakwazi ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abangelawo ama-bank accounts njengabalimi. Ngenyanga ezayo bayebefuna ukuthi bazithengele ama-fertilizer, amakhuba lokunye okungama-inputs abangafuna ukuthi bakusebenzise kunye agricultural season. Xa kuyikuthi $5,000 izala iyo limiti yangkhona. Uzathi ukuthi abalimi kumele bavakatshele izitolo maybe 2 or 3 times ngeviki bechiya ama-$5,000 ngoba intengo yama-fertilizer lamakhuba lama-inputs siyakwazi ukuthi iphezulu kakhulu.
Uhulumende uthi ujonge ukwenqabela ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha esingathi yi-black market. Ubona ephumelela yini ngalimizamo?
Uvala wama agent lines uza yehlisa sibili indaba le euthengwa kwe foreign currency u black market. Kodwa angiboni ukuthi udubo luzaphela ngoba udubo la ngikhona luvela ukuthi thina asi export into eziningi ezokuthi thina sibe le foreign currency eneleyo elizweni. So nxa kuyikuthi asikalungisi economy yethu ukuthi sithengise okuningi ukwedlula esikuthengayo kuzaba le need foreign currency njalo abantu bazadinga amanye amaqhinga awokuthi bathenge i foreign currency. So, okumele sikulungise in addition to uvala ama agent lines ukuthi singalungisa njani i-economy yethu ukuthi thina sithengise okuningi okwedlula esikufuna ukuthi siwuthenge. Siyakwazi ukuthi lapha elizweni sithenga ama tissues, sithenga ama toothpick, abanye bathenga i-mineral water kuvela eSouth Africa. So, nxa kuyikuthi sisathenga ama toothpick baba kumbe ama tissue singawalungisi lapha elizweni, sokusitsho ukuthi kuyabe ufunakala i foreign currency ukuthi siwuthenge lokho.
Umnumzana Masimba kutshela ucubungula izenotho ubexoxa le studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi amagqwetha azabambisana labasebenza kumanisipala ukwenza inkohlakalo bazajeziswa libandla lezanu PF. Iphephandaba lobulembu beinternet ele newzimbabwe.com lithi amapolisa azame ukuvimba umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukwethulela intatheli izindaba imbono yakhe ngokubotshwa komsekeli kamgcini sihlalo webandla lakhe umnumzana Job Sikhala phandle komthethwandaba kodwa kwehlula. Esizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli. Okhulumayo uNkomo Mbuyelo Pani ngokuzalwa ngise-Johannesburg kule-South Africa ngokusebenza. Benginesicelo sokuthi mina nga abantu beZimbabwe bengabambana ukuze sanelise ukuthi sikhuphe iparty le ezanu le yama-gangsters le ezanu le kukhitshwe yona ngoba liparty isimoshile. Ama-gangsters laba semoshile kakhulu kakhulu eZimbabwe. Ayabulala abantu, ayathumba abantu, ayabopha abantu. Ilizwe liyafa kulaluthi ezibhedlela kulani yonke into kumoshakale yonke into. Bengicela ukuthi ngesifiso sami ngabe kuyenzeka abantu bayekele ukuthi mina ngilindebele wena ulishona yethina sifuna ilizwe lethu lathi sifuna ilizwe lethu ngeke kusise ndawo ezilonge kusaphethela ama-gangsters ngeke siye ndawo. Thina siliseni ukuthi sikhiphe liparty yezanu le yama-gangsters ebulalayo ethumba abantu etshontsha izimali yenza nje bonke ububi ongabucabanga. Izanu iyabenza. So besicela ukuthi ngaba abantu babambana bayeke ukuthi mina lindebele wena ulishona yesifuna ukuquma phakathi. Ngeke kwenzeka as long as kusaphetha ama gangsters ezanu la. Ngeke vele khona ukuphisa uqumile izwe lokho vele ngeke kwapha kwenzeka as long as kuphetha ama gangsters ezanu la. So siyacela ukuthi abantu ngababambane kuliwe lezanu PF wonke umuntu aqondane lezanu PF silo lezanu PF. Iphuma abantu bavala amabhoda lawa yonke into amabhoda wonke angene leZimbabwe wonke avalwe kungabi lento ehamba yanthile zanu PF iziphume iparty liyama-gangsters.
Lingaba livuka njalo ngalali be-Studio 7 lani baphathi bohlelo be-Studio 7. Siyayibona izanu liyayibona izanu abantu besindebeleni. Namhlanje ukuthi wena izanu masigo ufakwe ejele ubotshwe ngamaketane ezandla lezinyaweni uncitshwa ibheyili into yenzakala eZimbabwe kodwa namhlanje uNangagwa uhambe siyazamu esiyakhuluma leqembu lakhe lezano eBulawayo etulungisa indaba eGugground iGugground yabulala abantu eBulawayo iGugground yabulala abantu eChurutu sinje sabulawela abazali bethu kubuhlungu ukuthi sibona abantu bebotshela ukuthi zani masigo bebotsha angamagedane kodwa abantu ababulala amaNdebele kuthulwe nje ehambe ethu uyakhuluma labo ekhuluma ngendaba yama-birth certificate kanti kwabulawa ama-birth certificate lezithupha kumbe kwabulawa abantu nango uhambe siyakhuluma leqembu lakho ogawula engazathi ukhuluma labantu besindebeleni ukhuluma lobo ogawula neqembu lakhe hhayi abantu besindebeleni bantu besindebeleni uvukane lingarotshwa ngama-rayisi lawo ukuthi uNangagwa uhulumente umbulali lo wasibulalayo limkhangele izenzo zakhe limbheke lizambona gawula siyakukhuza ndiyakukhuza gawula khuzeka ngelinye ilanga emzini wakho kuzavuka kulobunyoni uphi uJonathan Moyo ubhuru wakho namhlanje kuzeka gawula khuzeka
sanibonani sanibonani Studio 7 ya esidwebelo wasenanda etsholosho hhayi mina le ndaba le hhayi ngizwisa ubuhlungu mpela isihluko esenziwa yizanu ebantwini bethu ebantwini bakithi ngoba kubuhlungu lokhu mani hhayi angazi ukuthi wayi kanti umhlaba vele ungangeneli kodwa-ke vele ngibona engazathi kufanele sizilwele kufanele sizilwele yabona imalawi yakhala kodwa kwehlula yazilwela phumelela yabona izambia yazilwela yaphumelela so-ke nathi kufanele siqine ngoba amazwe engazathi aseqina asafuna ukuncedisa abanye abantu ungabheka nje bayatshela ukuthi lapha kunje vele bagoqa izandla bona basekela lelo qembu belivele lingele liberation bahlala benjalo besekela lona njalo le nto le ayikho kahle manitas ayikho kahle mani zihlobo zama siboneni ukuthi khona kanti singayenza njani ukuthi siyilwise lizanu ukuthi iphume vele akekho umuntu oyifunayo vele ayizange yawini izanu lanini lanini yawina ngokurobha kwayo manje kungabheka nje bonke lakwe-ANC basapotana naye ngoba ngithi bayazi ukuthi ngubra wabo kuyatshontshwa ngale kuzanu kuyatshontshwa ngapha kwi-ANC kuyafana bayenza into efanayo strategy sabo siyafana ANC yalaya yayi-right ekuqaleni iziphi saphila kudala mpela besalwa bendawoyo kodwa-ke manje la ngani lahle i-direction nje abantu bayazilwela manje amanye amazwe vele asavumi ukuncedisa uyabona nje agoqa izandla athi ye ye kunje 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 ancedise abe lokhu ethi yonke into i-right yonke into i-right bekubona kodwa ukuthi vele ku-wrong maze siqala ukulwa yikho lapha agijima khona ayikho right le nto le asizameni ukuthi sibone ukuthi sihlangana kanjani singabantu silwene ngiyabonga mthokazi
sanibonani sakubonani Studio 7 uJS lo osenandi utholotho kumazamnyama Studio 7 cela lizifunde iziphakamiso zethu lathi siyabe sizifakile izibona ezibonaidokuzenze lathi siyabe sizifakile cela lizifunde ngoba siloku kukhuluma khona lapho uthothi khona azifunde okay ngasoze ngikhulume ngalokhu kakhulu kodwa-ke ikhala mani ngezanu ngendlela eyenza ngakhona izanu mani sithole nzima ngayo abantu baboshelwane kanti baboshelwane kodwa baboshelwane bashayelwane hayi khona mani hayi khona hayi sithole nzima mani asazi ukuthi singayenza kanjani vele ukuthi laba abantu bekhuzeke mani sobakhuza njani vele khona kwayenzakala imisteki vele ukuthi khona kuphuma umgaba kungena uMnangagwa abantu abafanayo same bantu hayi zanu mani ihlulekile ngempela ihlulekile ngoba manje siyasogola sogoliswa yiyo abantu bayahlupheka siyahlupheka sonke bayaboshwa abantu cela amanye amazwe ukuthi asize alalo usizo kodwa into engcono vele ukuthi sizilwele ngoba vele amazwe asayingeni indaba yamanye amazwe ngoba uyabona nje bayazithulela futhi uma kuwumngani wabo-ke khona hhayi abazihluphi ukuthi uma singaphakama nje sonke sonke abantu baseZimbabwe silwe hhayi besibulale besiqede sonke bevele basibulele kudala laba bantu na vele ngesingami ngifuna ilizwe laliqunye thi nasesithathele lethu umthakazi sibe sodwa amashona la abe wodwa ngoba sisokoliswa nje ngento engalangqondo angazi senzeni ungabheka nje sihlukumezeka kakhulu thina emaNdebeleni yabonga
salibonani salibonani basakazi be-Studio 7 linjani kinjani impilo thina yebo yesibhilile kancane inhlupho le inhlupho lokubanjwa eyi ngokuhlukumezwa ubanjwa ingane uyimbongolwane wena usemhlabeni kathixo emhlabeni welizwakelayo asisakwazi kufuneka kuphile kanjani nabona-ke imizamo ethile iyazama abantu bezame lapha lalena mara eyi asikhoni ukubakwazi ukuthi kuyophumela ngaphi mara yabona lo mzamo osenziwa abanye bethu abakhona amazimbabwe ngalena ngasejohannesburg esouth africa hayi bo umzamo oqondileyo siyayivuma le nto sente siyayivumela kakhulukazi ngoni ba namhlawumbe kungaba yile itshintsho lokuthi izinto zitshintshe emhlabeni wethu mhlawumbe yikhona ukuthi la ene ekade simesaba zikhona ukuthi asisamesabi kumbe ekade engafuni ukuphuthuma esukuma esihlalweni mhlawumbe uzokhona ukusukuma hayi abazame laba bafuna ukwenza leyo nto eSouth Africa siwavumela abanze ngiyakhona komhlambo kungaba into eright kimina mfoka nyamecha ufoka mthunzi ufoka blama thambo phuma phasi komfula kimina okancwe
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans owe Republican National Convention uyaqhubeka edolobheni le-Charlotte, North Carolina. Ukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezethule amazwi azo ezibalisa abantwana bakaTrump u-Eric Lotifani kunye lomkakhe uMelania. Kade kukhangelelwe ukukhuluma umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence lezinye izikhulumi ezimbalwa ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Sengathi kulaba sebekhulumile so far mina ispeech engisibone ngathi silengqondo silobuntu ngakho futhi silenqotho ngokwenzakalayo. Ispeech sika First Lady uMelania Trump, I think uwenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba kazange ashuga khothe izinto eziningi okufana lalabo abanye esibabone bekhuluma nje bokwabade bekwenza nje ukupraise uTrump bebuthi ngubest president aseke imhlaba wonke osuke wawubona jikelele kodwa bengafuni ukuvuma ukuthi kulenza into eziningi asehluleke ngazo ezifana lendlela athitha ngayo ama riots lawo esiwabonayo awe Black Lives Matter okufana lendlela athitha ngayo igciwane lele le coronavirus. I think abaningi bazamile ukuthi bakubalekele lokhu abazange bafuna ukukhuluma ngeunemployment rate esi over 10% yena uTrump wayithola iunder 3%. So ziningi izinto esizibonileyo kulaba sebekhulumile so far konke lokusebenzisa resources our government for a political party activity okufana lokwenziwe nguye Trump ebiza abantu eWhite House lapho yoni White House saziwa kuyindawo eka president welizwe lonke hayi upresident webandla eliyi-1. Sibonile even lo secretary of state uPompeo laye enikeza isakhe eseJerusalem lapha hambe khona ngomsebenzi wobusecretary of state kodwa sizokuthiwa ngokokuqala ukuthi kube lo sitting secretary of state o-endoza upresident webandla lakhe. So I think ama-Republican khona manje sebezama ukwenza noma yini abangayenza ukwenza ungathi uTrump bamenze abe ngathi ngumuntu olungileyo.
Nxa ukhangela ubona ngani bakhona yini kade bengasoze bavotele umongameli Trump asebezamvotela ngemva kokubona lokulalela okwenzakeleyo emhlanganweni we-RNC.
UTrump uvele ule base yakhe abantu abamlandelayo abamsupportayo noma kanjani noma ngazenza amaphutha kanganani bavele bakhona abathi bona vele bayapika ngayo uTrump ngoba yili biza labo abalithembileyo. Mostly lo sesibonile ukuthi usually ngama right wing extremists abantu abalobandlululo abazonda ama immigrants abazonda abantu abamnyama abalwisana even lama protesters la awe Black Lives Matter labo abantu baka Trump ukuthi vele noma engenza okubi kanganani angeke baze bamlahle.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seWest Virginia. Sengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare izolo. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni hatshi umbhuqazwe. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Zamara obhubhe izolo uzancwatshwa kibo emtoko kusasa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.